Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 2 Mabasa 2019 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umanyano United Nations namhlanje uqhube umhlangano ophuthumayo edolobheni le New York ukukhulumisana ngomonakalo odalwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai eZimbabwe, eMalawi kanye laseMozambique.
Ahamba ke la mechi mani mani ni organization ehambisayo uncedo wokuthiwa yila commissions khona ngale sisiyachiya ukudla esasikuthwili. Liqiniso sibili ungahamba phansi ukuyabona ukuthi kunokwenzakalayo. Liqiniso sibili ukuthi abantu baphiwa izinto mayelana nokuthi usaphotha ibadla liphi njalo ungebadla liphi.
Lanxa abanye ababuthanisa uncedo lwabehlelwe ingozi ye cyclone Idai sebesithi sebethumela olunye lwalolusizo kwele Mozambique, abamele baluthole eZimbabwe bathi abakalutholi. Ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe kwele South Africa kungaba kubangelwa kuyini? Yinzondo yakwabamanye amazwe izenophobia na? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umanyano we United Nations lamhlanje uqhube umhlangano ophuthumayo edolobheni le New York ngapha kwele Melika ukukhulumisana ngomonakalo odalwe lizulu lesiphepho eZimbabwe, Malawi kanye laseMozambique. Wavumelana ukuthi amazwe omhlaba kumele asebenzele ndawonye aphathise abantu abawelwe yilingozi ngoncedo lonke abaludingayo. Umhlangano lo ungenwe ngamazwe athiyeneyo endawonye lengatsha ze-United Nations ezigoqela i-World Food Program, i-Coordination of Humanitarian Affairs, i-Department of Economic and Social Affairs, kanye le-United Nations Development Program. Iziphathamandla zengatsha lezi zithe umumo mubi kakhulu emazweni womathathu njalo inkulungwane lenkulungwane zabantu zidinga uncedo oluthiyeneyo ligoqela ukudla, impahla zokugoqa lokunye. Abamazwe athiyeneyo bathe izulu lesiphepho leli ucyclone Idai labangelwa yikuguquka komkhathi i-climate change. Ngokunjalo bathi amazwe omhlaba kumele alwisane lokuguquka komkhathi lokhu ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifanayo. Asizweni isiphathamandla sakwele Turkey sikhuluma emhlanganweni lo.
We are deeply saddened and concerned by the humanitarian crisis caused by Cyclone Idai in Mozambique, Malawi, and Zimbabwe.
We are Malawi laseZimbabwe sithi tutuzekani ezimulini zalabo ababhubhileyo, labalimeleyo sithi kabasile ngokuphangisa. Ilizwe leTurkey liyawamukela umsebenzi owenziwa zingatsha ze-United Nations ezifana le-OCHA, UNICEF, UNDP lezinye eziphakathi kokuqoqa uncedo oludingwa zinkulungwane zabantu. Uncedo lolu lugoqela amanzi lokudla.
Population growth.
Leso ke isiphathamandla sakwele Turkey sikhuluma emhlanganweni we-United Nations obuhlaziya umonakalo owadalwa yi-cyclone Idai lamhlanje eNew York. Umhlangano lo uza ngesikhathi abanye abakhukhulelwa imizi isiphepho lesi belokhu bekhala ngokuthi kabangalutholi uncedo olufanalo kudla. Omunye wabo unkosikazi Jane Bunu ohlala eChipinge yena othi ugcine izimuli ezinhlanu endlini yakhe ezingaselandawo zokuhlala.
Ilizwe ipijikile, uyakwazi unganye ipijikile, akula lutho, ground, akula lutho izini ukudla, akula, ilizwe yonke ipijikile, akula lutho, uyakwazi izindlu zakhona kuthi leze anti, ama building yacho akhona uyakwazi kuthi anjani, uyakwazi amakhaya. How they build. Oh, imizi yakhona akula lutho. Even isidoko abantu bakhona akula ukudla afuna. Yeah, the situation is tense because even kathes ama building ayakuthe ayawashiwile. Where I am standing now, even hours you can't even know and you can't express. At least if you can have time or at least you can reserve a day to come over this way, you can be surprised with where are the people now? Where are they sitting? Where are they sleeping? At my house here, I'm accommodating about 4 families and I'm giving them another family sleeping on the veranda and I sleep in the bedroom. Think of it, I have to jump on top of men as a woman, but no ways.
Uncedo oluphiwa abantu ngohulumende lenhlanganiso ezizimeleyo olufana lengubo, amatende, ukudla kalikakutholi.
Asingakutholi. Niyazi kwakuphela kuthi kukhona, but asazi ukuthi kungaphi because khathesa kula lutho even food. Asazi ukuthi kungaphi ukuzwa, siyazwa sibili ukuthi kukhona but asingakutholi.
Labo obagcinileyo ubona badilizelwa kula lutho oluseleyo?
Akula lutho. I give them my own food, my own blankets. That even at the moment we share kula lutho, nothing we can do. But they are saying ama blankets akhona, but ngapi, we don't know.
Mazwi banongathanda ukuwatshiyela uzulu weZimbabwe gogo.
Ngiyacela sibili. Nga bakhona bayafuna ukunceda. Ngiyacela sibili bangincedise kakhulu because i-situation yakhona lapha anilanga kuhle. So ngiyacela kakhulu, ngiyacela umusa kuthi nga uNkulunkulu angenele.
Ungathanda ukutshiyela abantu iinombolo zakho nxa bekhona bafuna ukunceda ukuze bakuthinte?
With pleasure. Ithi yona 0783 510 259.
Ungayiphinda njalo?
0783 510 259.
Hello ke ngunkosikazi Jane Bhunu, isakhamuzi seChipinge. Untungameli Nkomo uphinde waxoxa njalo lomqondisi wenhlanganiso yeMethodist Development and Relief Agency, umnumzana Clever Tabaziba SH Manimani, lapho inhlanganiso yakhe ebisipha khona abantu ukudla lokunye okuthiyeneyo. Utabaziba uthi luningi uncedo oludingakalayo.
Amanzi afuneka kakhulu, ama toilet lawo futhi ayafuneka. Okunye omama lamantombazana bafuna izinto ezinjengama sanitary pads, sanitary wear, ama pens, isepa nama bucket. Lokunye lokho kuncedisa omama ukuthi izinto zabo zihambe kuhle. Silezikolo ezingu 43 zasekwa le ngozi leyi. Izikolo lezifuna ama toilet, ama classrooms, ifurniture, ama teachers houses. Okwangathesi so sikhuluma nje siya offloader i-7 ton truck yayithwele uchago, ichukela, i-cooking oil, lokunye nje i-supergate. Abantu laba bafuni ukudla. So nje ngebandla we are concentrating ukukolekta ukudla ukuthi abantu bathole ukudla.
Kwezinye indawo ezifana leChipinge bakhona esike sakhuluma labo bathi kabakalubona uncedo, kabakakuthola ukudla, kabakazitholi ingubo. Ungathini ngomumo owubonayo eChimanimani, bayaluthola ngemfanelo na uncedo abantu?
Sikhuluma le CPU Vasela bathi bona bayakhuluma lama sabhuku ukuthi ama sabhuku baletha abantu then bona bahambe nge-staff ye social welfare nama NGOs ukuyenika abantu uncedo. Esiphinge angikatholi information ngizaba nge-meeting kusasa lo DA ne-CPU esiphinge angiyakwazi ukuthi ama-districts lawa ayachiyana. Echimanimani okwakathesi ama road sekhona kodwa echipinge bestruggla ukuthi bavule amanye ama-road ukuthi bakwanise ukunika abantu ukudla. Zangisezingicomment ukuthi abantu gabakatholi ukudla ngoba angila information evela ku-DA.
Lo ke ngumnumzana Clever Dabaziba ongumqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni. Kunjalo nje ababuthanisa uncedo ngaphansi kwe-Miracle Missions ebandleni lokholo lwesiKristu ele-Presbyterian Church emzini oyi-Highlands eHarare bathi sebecabanga ukuthumela olunye lwalolu sizo kwele-Mozambique ngemva kokunanzelela ukuba soluthunyelwe kulezo ndawo ezahlaselwa ingozi yezulu lesiphepho seluluningi kakhulu. Kodwa imbiko evelela kulabo abamele batholiswe lolu sizo bathi lanxa ukumunyethwe zingwalo zalabo abalubuthanisayo luveza ukuba kuningi osekusiwe eChimanimani akunjalo lapho sekusabelwa ngoba kwenziwa kukhangelwa ukuba ungowaliphi ibandla lezombusazwe andubana uthole lolu sizo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umunye wabakhokhela umsebenzi wokuzinikela ukubuthanisa impahla enkonzweni eye-Presbyterian Church eHarare unkosikazi Rene Dance uthi umcabango wokuthi base enye impahla uyasiza kumakhelwane eMozambique uza ngemva kokunanzelela ukuba sekukuningi kakhulu lokho sekuthe kwasiwa kulabo abawelwa yile ngozi eZimbabwe.
Here in Zimbabwe we have been so blessed and we have had absolutely incredible support from all the people of Zimbabwe, from all the different communities
in Zimbabwe. Emazweni angumakhelwane. Sasesibona ukuba kulesidingo sokuba sisize abeMozambique njengoba beyibo abalahlekelwe okwedlulisa amalawulo. Sina ngapha usizo esiluthola ngolokubona ukuba lezindawo ziyavuselelwa njalo sasesibona ukuba lapho esibuthanise khona okuningi kakhulu siphe omakhelwane
kusenjalo abanye babamele basizakale ngalolu sizo osolubuthaniswe ilizwe lonke bakhala ngokuthi alufinyeleli kibo ngoba lutholiswa kukhangelwa ukuba ungubani njalo ungowebandla liphi lezombusazwe. Omunye wabalokhe bengakalutholi lolu sizo aluzwa ngendumela ukuba lunenge kwamagama kungugogo Simango waseChimanimani.
Kushika kwetira risate sithi sakatanga kunyoresa kuti tabudirwa ngedambudziko.
Asika lutholi thina lolo sizo lanxa kuyithi esaba ngakokuqala ukubhalisa amagama ukuthi sehlelwe ludubo. Kodwa isimanga yikuba kuthiwa abangaladubo njengathi uyakukhangela nje umuntu engezwa kusithi akafuni kukunikeza lolo sizo uyazidlulela nje anikeze amfunayo. Abakubutho baze basitshela ukuthi singaze sakhalaza kibo njengoba bona besebenza belandela amagama abantu ayabe elotshiwe evela kulabo abenza lokho. Bathi bona kungekho abangakwenza.
UZulu eHarare usole kakhulu lokhu kwenza kwababela impahla lokudla kulabo abehlelwe ingozi ebangelwe lizulu lesiphepho ele-cyclone Idai, eChimanimani leChipinge lakwezinye indawo. UMnumzana Charles Nyoni ngomunye wabaveze insolo ngezenzo zababela uZulu weChimanimani, Chipinge lezinye indawo lolo ncedo.
Into nje edanisayo ukuthi uMinister uJulai Moyo uye lokhu esayala nakathesi ukuthi
uncedo oluthiwayo ngasechimanimani olwabantu ababhidliselwayo izindlu yi-cyclone Idai luphiwa alo ngama-political lines. Mina njengomunye wabanye abalela inkululeko ngahamba ke lami echimanimani ne-organization ehambisayo uncedo okuthiwa yi-Nira Commissions khona ngale sisiyachiya ukudla esasikuthwele. Liqiniso sibili ngahamba phansi kuyabona ukuthi kwini okwenzakalayo. Liqiniso sibili ukuthi abantu baphiwa izinto mayelana ngokuthi usapota ibandla liphi njalo ungowebandla liphi.
UNyoni uqhubekethi kuyayangisa kakhulu lokho osekusenzakala.
Senxa sekusetshenziswa indaba zamaphathi ukuthi abantu bathole ngazo usizo, kusitshengisa nje okusegcekeni ukuthi vele ibandla lezane PF kalizinikelanga nje ukuhlalisana nabanye kahle, njalo kalizinikelanga ukuthi litshintshe liguqule libe libandla elingemuleka phakathi phakathi kwelizwe, ngoba lithatha i-advantage yokusebenzisa ngaziphi indlela ukuthi nje likhalise abanye abantwana. Thina sonke singabantwana balapha eZimbabwe. Le yinto nje engabanga kahle, njalo yinto embi kakhulu. Okuyikho okumangalisayo ukuthi umuntu omkhulu njalo orespectwayo njengoJulia Moyo, nxa esala into le eyenzakalayo uyabe esala esithi kuyini, esithi ngamanga yini khona kuyinto eyenzakalayo sibili esizibonela thina yodwa nxa singahamba khona ngayo.
Uhulumende weZimbabwe uveze ukuba sebefika phose 300 abalahlekelwe yimiphefumulo engozini ebangelwe lizulu lesiphepho elecyclone Idai. Kubikwa sekulabangama 28 asebetholakale kusetshenziswa izinja, kanye lababikwa bengcwatshwe kwele Mozambique ngemva kokugeleza ngemifula abangama 82. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Okay. Nelikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz. Sekuqhamuka ingxoxo mpikiswano kwele South Africa phezu kodaba lokuthi uhlaselwa kwabakwamanye amazwe okuqhubeka elizweni lelo yibugangi nje kuphela kumbe inzondo yabakwamanye amazwe, i-xenophobia. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abakwamanye amazwe asebehlala kwele South Africa bathi udlakela osanda kuqhamuka eDurban lungabe lumangelwe umongameli Cyril Ramaphosa ngesikhathi ekhuluma ngabakwamanye amazwe abavula izitodlwana phose ndawo yonke kwele South Africa.
Wonke umuntu uphombo ukufika nje emalokishini ethu lemaphandleni aqale nje ukuvula ibhizimusi engela mvumo yokwenza lokho. Lokhu siza kuqeda du.
Kungakasha amazolo kwethulwe inkulumole kuhlaselwe abakwamanye amazwe eDurban ngemva kokuba izalwane zakwele Malawi zetheswe umlando wokuntshontshela esinye isizalwane sakwele South Africa. Zukuzuku abatshayeli bamaroli bakwele South Africa labo bangene ezitaladeni batshisa amaroli atshayelwa ngabakwamanye amazwe besithi babathathela emsebenzini. Omunye wabatshayeli bakwele South Africa uthumele umlayezo enkundleni yokukhulumisana kumakhalekhukhwini eWhatsApp exwayisa abatshayela amaroli abavela kwamanye amazwe.
Sikhathele ngale ingcekeza eliyenzayo eSouth Africa. Libulala imisebenzi yezizalwane zakwele South Africa ngoba lisebenzela imali encane. Lingacabangi ukuthi siyesaba ukulibulala loba ukulishaya.
Ngeviki ephelileyo sabelweni seLimpopo kutshiswe izindlu zezizalwane zeZimbabwe ezisikhombisa le mota. Ngemva kwalezo zehlakalo umongameli Ramaphosa uzwakale esephawula kanje.
Lokhu ukuhlasela okusanda kwenzakala obekubhekiswe kwabakwamanye amazwe kubi, njalo ngiyakusola okuphindiweyo kakhulukazi ngoba lokhu akusikho esiyikho khona.
Kodwa-ke uhulumende wakwele South Africa uthi konke lokhu yibugangi nje hathi ukucwasana ngemihlobo i-xenophobia. La mapolisa lawo asekugcizelele kaningi lokho. Pose minyaka yonke uhlasela lokhu kwenzeka kodwa uhulumende uyaphika ukuthi kubangelwa ikucwaswa lenzondo yamakwamanye amazwe. Le yinto esithi eningi laba kwamanye amazwe bezonde beganunwa abo besithi ukungavumi ukuthi lesi isenzo sokucwaswa kwaba kwamanye amazwe yikho osekwenze minyaka yonke kuqhamuke lokhu kuhlasela kusifa abantu. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi lokhu yikucatsha ngomunwe egcekene.
Ngokubona kwami iziphathamali ze-South Africa yizo ezikhoza yonke lento ezithi ma zifuna amavoti zikhuluma inkulumo ezigcina sezivusela imimoya emibi kwizizalwane zala e-South Africa.
Umnumzana Credman Mkhwebu uthi uphica umqondo ukuthi uhulumende uphandwa yini engaboni ukuthi imbuzile ngensikazi yona iqaphise umsila.
Iqiniso lisoba lento izenophobia ngoba ama South Africans akhuluma noma ikuphisa ema taxi nezitradeni uzabe esho ukuthi abantu bangaphandle kabahambe. So uhulumende nje usaba ukuvela osobala ngoba lento iyayangisa. Eqinisweni okunye kudalwa yikuphawula kwazi izikhulu zikahulumende labantu bepolitiki babatshela abantu babemaceleni ukuthi nayenzani soba bahlokoloze.
Umnumzana Eden Dumiso Gama uthi kusegcekeni ukuthi lesi senzo sihlose ukuhlasela nokuzondwa kwabaphandle kwelizwe.
Into yinye into eyi-one ukwehlukanisa kanjani xa sokuchitheka igazi igazi liphalala kulobu criminal phakathi and umuntu obulawayo ngumuntu owangaphandle. So it's xenophobia. And why into le ingakhonjwa ukuthi isisusa sayo kube ngupresident walelizwe.
Abameli bakwamanye amazwe kukhangele lokuthi bahlangane njalo ngolwesihlanu besizo amapholisa ukuthi bekuyini isizathu sokuhlasela lokhu nokuthi kuza kwenziwani ukuze kuphele. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict Nhlapo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje ke sikuhlelo lwabatsha olo The Connection lapho esihlaziya ubunzima ubhekane labatsha eZimbabwe ukugoqela ukuswelakala kwemisebenzi. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Intengo yempahla ezitolo ilokhu iqhubekela phambili iqonga lona iholo lokhu lingayindawo sekudale ukukhonona kukaZulu osethwele nzima. Intengo lembadalo yenye njalo impahla ebalisa amafutha ezimota amandla kagetsi lokunye ikhangelelwe ukukhwela kumaviki amalutshwana alandelayo. Umfundisi Angliston Sibanda oyisakhamuzi sakobulawayo uthi uZulu usethwele nzima ngomumo okhona elizweni.
Isimo ezitolo asimanga sibucwayi kakumnandanga sibili. Izinto intengo yempahla iyakhwela, impuphu iyakhwela, ikhwelile cooking oil ikhwelile. Isimo siba nzima ebantwini. Okubuhlungu ukuthi into le singazikhwela kanjalo imiholo yabantu kayikhweli and okubangela ukuthi intengo zikhwele kuyikuwa kwe-RTGS bond not le currency esisebenzisayo. Angithi bathi bona ku-Reserve Bank governor lo minister we-finance baya kuthiwa yikuyifloater indende intengantenge i-value yayo. So ngenxa yaleso sizathu iyawa nxa isiwa intengo ziyakhwela kodwa imiholo yabantu kayikhweli abantu baqhubeka behola amabhondi nothona lawo amalutshwane. So impilo iqhubeka iba nzima kubantu makhaza.
Usibanda uthi osekuchiya abaningi bethithibele yikukhwezwa kwentengo yempuphu okuyikudla kwansuku zonke osekuzachiya abaningi belambile.
Angikunazelele impuphu ayi 10 kg isukile ku $6 hayi yaya ku $10 $12 $8 $12 kusiya ngokuthi iphenge ngathi kangisakhangalanga okunye kodwa mfunguzwa abantu bonke nje zebabazi ukuthi into zikhwelile, kodwa ungazolo ubone ukukhwela impuphu iyo phela ejayele ukuthi evame ukucinela ukukhwela entweni empahleni zonke. So kutho ukuthi ezinye zabe sezikhuphukile kakhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi osekubonisa ubunzima bempilo yikuthi lapho uZulu efuna ukudanela etshwaleni ukuthi azilibazise, intengo yotshwala layo isikhuphukile.
Njengalobo okwesintu lobo ekuthiwa ngamalokuzenini lobo kwe-amastati la asefika kulo kuzenini ku-$2.54 yena ibiyi-$2 zikathesi just like last week ibiyi-$2 vele siyiqhile futhi kusiyi-$2.50 kuzokuthile ebulawayo le lokuzenini i-Calabash ayikakhweli, but siyakwazi vele iyalandela inxeko lapho kubomali kusasa nje i-kind i-coach ngathi ngibone i-kind i-coach i-coach ibiyi-$4 that is $4.50 isuka ku-$4 la e-brown la nenso kufithi la i-green la yaseyenza ama-$5 so i-pint iyabe isiyenza $2.50 isinkwa sona siku-$2 kuya nge-type yangikhona ezinto ezinye ziyenza ama-$2.50.
Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo amatitshala eyezimta umnumzana Richard Gundane uthi lanxa impilo iselukhuni kuye wonke umuntu, ababalisi bona bathwele avuzayo.
Ngentela yabona ukuthi kuyaqina sokwenzakala izinto sokuthi sokulama extra lessons abantu sebefundiselwe endlini, sokufundiswa abanye abantwana after hours, yonke into leyo eqondane lokuthi umbalisi uyabe ebona ukuthi lami sokumele ukuthi ngizuze enye imali ngendlela ezithiyeneyo. So abaningi siyabona ukuthi kuyenzakala khonokho, into ama-extra lessons yabe ikhona, abanye bayabedinga ukuthi sebethengisa labo emfikeni laphana ukuthi bathole imali, sokucrosswa amabhoda kuse-South Africa eBotswana, abantu bedinga impahla zokuthi bayothengisa. So khonokho kuyabe kungalunganga ngoba sokuchitha isikhathi. Umsebenzi wobubalisi ngumsebenzi ofanele ukuthi nxa utitsha eku-weekend laphana eku-holiday lantambama abe edingi ukuthi kusasa ngiyabe ngifundisane, abe edingi ukulungisela ukuthi lokho azafundisa khona kube yimfundo yaphezulu.
Ekuqaleni komnyaka kube lokutshengisela okukhulu kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota, kodwa ngeviki edluleyo umongameli Mnangagwa uthe kungaba lokutshengisela njalo uzajezisa kalukhuni abazaphatheka. Kwezemidlalo, intatheli zindaba e-Studio 7 uJoseph Njanji usethulela ukwenzakale kuviki lakuqala elemidlalo yenguqu esigaba se-Premier League.
Iqembu lechapungulo elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kweviki lakuqala elemidlalo yekasilaga Premier Soccer League ngemva kokuba libhaxabulele Bulawayo Chiefs nge-5 kanyangomgqibelo. Impumela idale ukuba iqembu le-Chiefs liphange liphendukise emsebenzini umqeqeshi uThulani Sibanda, yena obehlukane lalo emavikini ambalwa edluleyo. USibanda ubetshiye umsebenzi ngemva kokuba iqembu le-Chiefs selikhathe ube umqeqeshi weqembu le-Cholocho kanye le-Bantu Rovers uJoseph Sibindi ukuba abe ngumqeqeshi, njengoba yena umfoka Sibanda engela maphepha amvumela ukuba aqeqeshe kusigaba saphezulu. Amanye amaqembu ayelise ukunqoba ngeviki lakuqala ngabalisa ele Chicken Inn, lona elitshayele ZPC Kariba nge-3-1, ele Dynamo selinqobele Mushowani Stars nge-2, ele FC Platinum elitshayele Harare City nge-2, ele Kaizer United lalo elitshayele Manyika Diamonds nge-2, kwathi ele Wange lalo linqobele Yada nge-2, ikanti ele Triangle lona linqobele Nkezi Platinum nge-2-1. Iqembu leBlack Rhinos libe mjikulobhanqa 1-1 lele Highlanders, kuthi ele Herentals lelethelwana abe mjikulobhanqa 0-0. Umqeqeshi iqembu le-Highlanders uMartin Ndlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba uyasuthiseka yena ngokuthola umklomelo wodwa ngosuku lokuqala lwemidlalo.
Kusase masinya ukukhuluma okuningi njengoba lo bekuwumdlalo wethu wakuqala. Njengeqembu le-Highlanders kumele sizitshayele ihlombe ngempumela yanamhlanje nxa uqathanisa lalokhu obekusenzakala uqembu lethu. Yitho-ke ngokubona kwami abafana bami benze kuhle kakhulu ngokwenelisa ukuphuma lo mklomelo owodwa kumdlalo ngemva kokuba beqalelwe ukuhlohlwa.
Naso ukhangela konke okwenzakale ngeviki lakuqala ele midlalo yalonyaka kusigaba se-PSL kuhlohlwa amagoli angama-22 njalo kulabadlali abane.
Siyabonga Joseph Njanji, sikugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, silitshiya kuStudio 7 Live Talk, kodwa lingakhohlwa ekuseni 6:30 sikhona njalo.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 6:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.